Well, so kubuye kwaqhamuka futhi olunye ulaka lwesihudo emganwini phose ku-area leyama-35 lama-36 kulapho esidana khona lo hlupho abantu abanatha amanzi abathi wona lowo ayanuka amanye ungathi anembuluka amanzi lawa futhi bathi ungathi alesuwa phakathi so-ke yikho sokukhathaza abantu phose izindlu ezingu-25 kulapho esithola khona ukuthi abantu abasekunanzeleka abantu basobele ukugula okuthile ngenxa lamanzi kodwa ikathi sakukacaca ukuthi kanti i-contamination yakhona ingabe isukela ngaphi khonoko kuyahlupha kakhulu izakhamizi ukubana into le yenza leli uvevisi kuya futhi iphindise ngalo emganwini njalo nxa besitsho bathi ayiqalisi bathi kuhlupho lwaqasa kubo-2018 kwangathi kuyalungisa but solubuya futhi so ngokunjalo abantu kuyabakhathaza kakhulu kangako
siyabona ukubana lokhu asokokuqala njengoba siyazi ukuthi kuke kwaba lo dubo olufanayo kwaze kwabhubha abantu abangu-13 yena umanisipala uthini ngalokhu ikakhulu nxa sikhangele ukubana yinto esiphinde okwesibili
Well, njengezakhamizi okusikhathazayo ukuthi uhlupho lolo lwesihudo kumbe lolo lwamanzi angathi angcolile agijimisa abantu ngeziswa ayisuyo into yokuqala ike yenzakala eluveve siyakhumbula kakahle lapho esalahlekelwa khona imiphefumulo yabantu abangu-13 osokukhona ekathesi umasipala uyatsho uthi yena usekhupha ama-teams ukuthi ahambe ku-ground ayehlolisisa phezu kwalokho futhi kwenziwa ama-test ukuthi kubonakala sokunjani so yini zama ekhona kodwa-ke abantu balokukhonona ukuthi umasipala ngathesibe sokufanele ukuthi angakwenzayo ukuthi abantu angabavumeli bekhuye wena athi amanzi la kungabi le qiniso ukuthi kanti vele kuba okubagulisa ukuyini kumbe okwenza amanzi la abe akhathaza abantu kuyini so abantu besibona ngangcono umasipala kathi esingawuyaletha futhi amabhawuze abantu banathi emabhawuzeni umasipala esazama ukudingisisa uhlupho lolo ekuba nalibambe ukuthi lwenzakalani nathi-ke njengenhlanganiso ebulawayo Progress Workers Association sihambile safika uground sakubona abantu abagulayo sathatha la ma-samples amanzi okubana sahambisa kuma-laboratories ama-private laboratories ukuthi labo bake bazame ukuhlola wenze ukuthi sibone kambe uhlupho lolulungabe luvelanga yonke le kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela impilo zabantu kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela ukuthi abantu bebegijinyiswa iziswa okungapheliyo kuyimizamo njalo ukuvikela ukuthi abantu bangalahlekelwa zimali begijima bese esibhedlela abanye bahambile ezibhedlela abanye baye ema-clinics so sikhayela ukuthi umasipala masinya njengoba ekhupha ama-teams alethe impendulo ecaca uhlupho olungaphi njalo abe sethembisa izakhamizi ngesiqiniseko sokuthi lokho okuhlubela amanzi kuzalungiswa nini njalo njani so kuyikho abantu asebekukhayele kathesi